Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 26 lwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngokakathesi ngasikhangelisisa sokusele iphase yi-1 kumele beqede mhlaka 19 December and so vela mbona ngoba it's over almost 3 weeks now. So ngokuya ngendlela izinto ezenzakala amboni ngayo ukuthi bazayenelisa ukufikisa inandonalelo le-7 million.
Ukusuka esihlalweni kukamongameli Mugabe kukhanya sekusenza abantu babe madolonzima kudaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti.
Ye, kune two sides of the story lapho. Okomqala historically nazi mkhangela imnani yakho asimbona njengomuntu onguye waba lesandla esikhulu esikhathi ekubrawundi besebenza bendawonye-ke nabophelesibi lo Mugabe.
Abanye bathi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuvuselela umnotho welizwe kodwa kuza kuba nzima ukuthi abantu bamvotele.
Abaningi siyakwazi ukuthi bayajabula bathi siyajabula iZimbabwe isizobuyela umnotho sizobuyela ukuthi ibe iZimbabwe enhle umnotho uzoba right. But thina sinokuthi kufanele sibheke ama-reflections ethu on what happened umzimu athini.
AbeZimbabwe abahlala kule South Africa benza idili lokujabulela ukugenquka kukamongameli kahulumende kamongameli Robert Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukusuka esihlalweni kukamongameli Mugabe sekusenza abanye abantu babe madolonzima kudaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezingedluli ezilithumi ezilandelayo kodwa ababhalisa amagama abo kuluhlu lokuvota sikhuluma nje bedlula kancane izigidi ezintathu i-3 million. Siqoxe lengcwethi ecubungula ezokhetho unkosikazi Ellen Shiriyelenga njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Ngoba khathesi ngasikhangelisisa sokusele iphase yi-1 kumele beqede mhlaka 19 December and so vela mbona ngoba it's over almost 3 weeks now. So ngokuya ngendlela izinto ezenzakala amboni ngayo ukuthi bazayenelisa ukufikisa inandonalelo le-7 million. And futhi inkinga ekhona yukuthi abantu bekule confusion nale yadisenzakala okwabo-president omutsha landlani. So iviki leyi naleyani iviki bekungani inani belisilela mbijana ngendaba yodaba ngendaba yona le yadisenza. But ngokuthina although ezi-political parties siyazama sekuyokwenza ama-door to door but kulokunye okusililayo kakhulu. Ende nxa sikhangela inani elikhulunywa yiveki ligoqela abantu abasediaspora kubo-South Africa lalasebotswana lamanye amazwe. So singanakelela inani labantu lona abantu abaningi bona laba babuya ngelast week ngeviki ekhisimusi nedukubo-2021 khona ngalo. So thina nxa sikhangela iveki ivala uhlelo lolo mhlaka 19 nolunye idaba sikukhanya lenzima ngoba abantu abaningi bazayihluleka ukurejista.
Kahle kahle kuyini kanti okubangela ukuthi inani lingaqansele phezulu ikakhulu nxa sikhangela ukuthi elikhona kathesi lincane?
Zinengi izizathu ezenzakalayo. Kulalaba for instance akuthiwa ngama-aliens ukuthi thande bantu bazalelwa lapha eZimbabwe but abazali babo bavela kwamanye amazwe awo-sadacritin. So ngabanye abantu ade bevalelwa ngaphandle ukuthi kuthiwa hhayi qalalilingisisa amaphepheni and futhi kuzokuba even ontanga yikho kunenkinga kakhulu ngoba these ones ngakhuluma labo bathi mina vele angilamsebenzi angilani ngaze ngivote. So ngenye into vele adesikhala ngayo ukuthi ontanga loba nje leli kakhulu izenzela bona but bona bakutshele ukuthi hayi there's no point utshona to register ukuvota to ngenye inkinga sibile sihlangana la ukuthi abantu be-register ngobuningi babo.
Alo ke ngukhosikazi Ellen Shiriyelenga, ingcwethi ecubungula ezokhetho njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Lokhu sikudaba olufanayo usekelo oluphiwa umongameli Emmerson Mnangagwa ngamazwe angentshonalanga selubangele ukuthi amanye amabandla alahle imbeleko ngoba kungaba nzima ukumnqoba kukhetho nxa engavuselela umnotho welizwe kungakafiki ukhetho oluzayo. Sixoxele siphathamandla sebandla le People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu.
Yebule two sides of the story lapho okomkhala historically ngase mkhangela uMnangagwa simbona njengomuntu onguye waba lesandla esikhulu esikhathi eGraund besebenza bendawonye ke labosolishini lomkhave yi-history yakhe embi tainted le-violent election le edlulileyo elesandla kodwa-ke okwakathesi simbona njengoba esefakiwe ukuthi akhokhele ilizwe ukhanyingani ungumuntu ofuna ukuthi abe ne-leadership yakhe ethini lekamgabe ayenze kuhle abe lo mbuso oqondileyo umnotho welizwe uvuke kwesingazathi ungumuntu ozazama ukusebenza ngamandla ukuthi akulwele khonokho ukuthi kulungele izwe. Njalo ngibona ingazathi uthola usekelo-ke emazweni angaphandle ikakhulu o-Britain ukuthumela kwabo uminista we-African Affairs ukuthi akuye ezogcotshwa kuseyicela usekelo-ke azalufola. Yikho-ke ngibona ingazathi yindoda-ke esehlakaniphile esifundile ngamaphutha kamgabe uzazama ubungcono bakhe uMnangagwa umbono enginawo wena lowo.
Okokuthi nxa ukhangele enganqoba yini kukhetho?
Kukhetho-ke angeke anqobe nxa engashintshanga-ke izinto zaba zinhle kodwa kangayenza-ke umnotho welizwe-ke uvuke asebenzelane kuhle-ke labantu ezamalungelo oluntu zikhanye-ke kusebenzeka kakuhle njalo-ke le ndaba ehluphayo kithi ngapha emasebheleleni njengaphelanga indawo yeGraund angakhuluma ngayo elungisise funa angayenza ukuthi athole amavoti-ke ukuthi anqobe kodwa-ke ngingazi-ke abantu masebhelelendi-ke angeke anqobe okuzwayo athola-ke khona ngase emashonandeni lapho athole-ke ngayo usekelo angaluthola.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje abasakhulayo bathi bakhangelele uhulumende omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba aguqule indlela abeqhuba ngayo umsebenzi phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe akhulumisane labo ukuzwa izifiso zabo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kumazwi akhe wokwemukela isikhundla sokuba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa uthembise ukusebenzela uZulu okubalisa abasakhulayo. Unkosazana Sichasisile Ndlovu ubona ngezokuhanjiswa komsebenzi enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust enguyena njalo owayisungulayo emaphandleni eGwanda. UMandlovu uthi kungabi yinkulumo nje ephelela emoyeni njengezithukuthuku zenja lokho kuthenjiswa ngumongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa kakhulukazi kwabasakhulayo abayibona abalinani eliphezulu elizweni. Uthi kusesemasinya kibo njengabasakhulayo ucabanga ukuthi ingathuthuka masinya impilo yabo ngoba sekungene umongameli lohulumende omutsha. Kunengi uMandlovu athi kungenziwa nguhulumende ukuthuthukisa impilo yabasakhulayo okunjengokuthi izabelo zibe lamandla okusebenzisa ukutholakala kizo ukuzithuthukisa i-devolution.
Thina singananzelela njengeGwanda sile golide line. Nxa igolide lelo lingabe lisenjiwa kusemthethweni libhenefitha abantu beGwanda, ngiyathemba ukuthi ngayo iGwanda ithuthuke kakhulu ngoba siyabe sizahlala phansi sivumelane at local level ukuthi hayi abantu abasebenza la kabayenze visible corporate social responsibility ukuthi phela bekwanise ukuthuthukisa idolobho. Ingathuthuka idolobho lomuntu omutsha uyabe sekwanisa ukuthuthuka ngoba sokule nezinto eziningi angakwazi ukuzifinyelela eziseduzane la ezingathuthukisa impilo yakhe. Njalo futhi sikhanyelele ukuthi i-devolution of power yindlela enye engapromotha ukuqhatshwa kwabantu abatsha ezabelweni zabo.
Unkosazana Lindiwe Maphosa usebenza njengo-community youth advocate kuward 22 enhlanganisweni ye-community youth development trust khonale eGwanda. Uyawusekela laye umbono wokunikeza amandla kwezokusetshenziswa kokutholakala ezabelweni.
Sikhangelele kakhulu ku-devolution of power. I-devolution of power iyasincedisa emisebenzini njengabantu abatsha. So sikhangelele ukuthi khona laba abazangena baza kufaka kube yi-priority yabo. Sikhangelele njalo ukuthi ama-minister lawa azaba ngabantu abahlonipha abantu, abantu azabe bekhona e-parliament isikhathi sonke nxa sokumele kubuzwe ngama-departments abo. Sibabonile kade bekhona ukuthi bebe-absconder bengabi khona ukuthi nxa kubuzwa imibuzo kuswele lomuntu ophendulayo. So thina sikukhangeleleyo sifuna amaminister azatshintsha nje impilo yabantu, azatshintsha even ama-vendors. Sikhangele ukuthi khona ama-vendors amaningi yithi abantu abatsha sithwele kanzima. So sifuna ukuthi khona kube ngabantu abazwisisayo ukuthi ilizwe leli kakhulu seli-affecte abantu abatsha.
Umnumzana Semlawuzi wasesigodini upha umbono wakhe phezu kwenkokheli ayifisayo yena njengosakhulayo.
Akhethe abantu abazi umsebenzi, abantu abakhambelana nomsebenzi nalowo abawufundelayo. Akhona ukukhetha uminister ngokuthi waya esikolo kuphela, hayi. Sifuna ikhethe i-post education, akhethe umuntu okhambelana ne-education. I-post yezemali, akhethe uminister okhambelana nezemali. Lokhu kungabe kuyiso isifiso sethu sokuqala, isifiso sokuthi senzeke. Njalo ngakhathi inamba yamaministers maningi kakhulu.
Ufuna baphiwe ithuba lokunikeza imbono yabo kuhulumende uMlawuzi.
Thina njeyouth sicela ukuthi sibe khona lati kugovernment sifake imbono emithi, ngoba isikhathi sonke sibe sitshelwa ngemibono yakudala engasoze yafayenza ngalo. Sitshela ukuthi kuthiwa ye ilizwe lingavele liphambanise liyabuyela lithathwe izandla zezane zakudala. Hayi, lokhu yinto esiyazi ukuthi ayisoze yafayaba khona futhi. Salithatha ilizwe ngo-1980 alisoze futhi labuyela. Noma kungabusa umuntu omhlophe alisoze labuyela khona phana. Thina sifuna ukuthi singayihlukaniswa ngekhala kumbe ngani, sonke sibe ngabantu wani.
Lezi zifiso zabasakhulayo ziza kukhangelelwa ukuba yikhona uMongameli Mnangagwa ezokhetha inkokheli kahulumende entsha ngemva kokugcotshwa kwakhe ngokusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Kama.
Izakhamizi zesigaba seMathabeleland South zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi oseludale ukuthi kwezinye indawo izakhamizi lezi zinathisane lezinanakazana emthonjeni. Izakhamizi lezi zithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele aphathe udaba lokuswelakala kwamanzi njengoba lumqoka kulesi sigaba. Uvusisizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Udubo lolo lubhahe ezansi eGwanda nxa usuka eGaranyemba usiyabamba eGungwe. Izakhamizi zeGaranyemba zithi kumele zigcotshaniswe obabhemi kanye lembuzi lapho zisiya kukha amanzi emthonjeni ngenxa yodubo lwamanzi olubangelwa yikuswelakala kwezikotsho kulindawo. Iningi lithi ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo esigabeni lesi kubafaka engozini yokuhlaselwa yimikhuhlane yohudo. Ababalisi kanye labantwana besikolo seGaranyemba esemfundo yaphansi labo banatha amanzi asemfuleni. Lapho sivakatshele eGaranyemba sihlangane lonkosazana Melissa Siziba obesikha amanzi echibini kulandela ukuna kwezulu ngomgqibelo ebusuku. Uma Siziba usilandisele ngodubo lwamanzi eGaranyemba.
Ngahlele ezindaweni ezinjengazona lezi kumbe nezifuleni, but ma kungela sikha efrijini elikhulele ngale, ma kuyukuthi isila zabe zigeleze kakhulu zabe sebenzisa nokunatha. But ama zigeleze mbijama sensanga ukuthi kunedoti, so zabe sakha ukuwatsha nani. Sisho ukuthi ngaba sifakele izikotsha sikhona bathi sifile.
Egungwe udubo lwamanzi lolu lukhulu kakhulu ngoba idamu eliyilo elithenjiweyo ladubuka nyakenye njalo izakhamizi ziloku esabela ukuthi izikotshi eziphansi kwedamu zilakho ukoma nxa leli damu lingalungiswanga ngoba amanzi ezadlula esiya kuLimpopo. Umnumzana Edgar Ncube uyisakhamuzi segungwe njalo uthi iningi lezakhamizi lithole nzima ngokuswelakala kwamanzi.
Siyavuka ekuseni kusesele sibili maybe uvuke umuntu ngo-4 usiya kukhamanzi. Uzafica lapho abantu bebaningi ngoba ungavele kuse sokumele ukuthi ufike ulinde laba abanathisayo anathise khona uzakuthi kuthola amanzi. So ayisiphakathi kodubo olukhulu kakhulu ekenguloyisayo ukuthi aluba besithola usizo amadamu avuselelwe ukuze sikwanise ukubamba amanzi, isifuyo sikwanise ukunatha amadamu, abantu bathole ukunatha kahle ezikotsho ngoba hhayi kunosizi kakhulu ukuthi uthole sinatha ndawonye lezifuyo.
Iningi lithi likhangelele ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa athathe udaba lokusilela kwamanzi emhlubulweni wezansi yeGwanda njengodaba olumqoka olufuna ukulungisiswa ngokuphangisa. Esinye isakhamuzi esimbuka esingathandanga ukuqanjwa nebizo sithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzalandela izithende zalobe ngumongameli wakuleli umnumzana Robert Mugabe nxa engehluleka ukuphatha udaba lwamanzi kanye lezinye indubo ezibhekane labahlali bemaphandleni.
Okwenzakeleyo okokuthi uzakaphuma, siyathembela ukuthi yena lo osengenile ubonile indlela le aphunyiswe ngayo, kusho ukuthi nxa la engaseyezange izifiso zabantu sithi laba besemgwaqweni. So sibe sicela ukuthi thina endaweni yethu yena le esimbuka village thina siyahawula amanzi, funa amadamu.
Izulu elana ngamandla nakene ladiliza amadamu amahlanu emaphandleni eGwanda abalise legungwe Madiwongola, Mapate, Malipulu kanye leMatalamombe. Oze uthe izakhamizi kanye lezifuyo zisengozini yokubhekana lodubo lokusilela kwamanzi. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyindaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Iqembu le-FC Platinum lithi lizaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngomnyaka ozayo ngemva kokuphakamisa kwalo isicoco se-PSL. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lithi ngokuphakamisa kwalo isicoco sekhasi lapha Premier Soccer League lathola ilungelo lokumela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika we-CAF Champions League. Ngomnyaka ozayo, umongameli waleli qembu George Mawere wethule umbiko esithi baludinga usekelo oluvela kumaqembu asekeyamela ilizwe ngomncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Inkulumo kaMawere igcizelela leyo ekhulunywa ngumdlali we-FC Platinum uWinston Mango okhuthaze uZulu olandela umdlalo wenguqu ukuba asekele leli qembu umkhankaso walo kuzwekazi lase-Afrika njengoba liyabe selimele ilizwe lonke leZimbabwe.
Kangelele ukuthi lokhu okwenzakileyo kuqhubekele ukusiya phambili ivini siyodlala i-Champions League lisapote njengoma lingasapoti e-FC Platinum libe lisapota kathetha kuthothe i-FC Platinum seyizimbabwe ndaba sisekele beyayilendala basekele bedenamosi siyabanyusa ukuthi besapota ngokuya phambili.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe ukuthi kuzamele balungiselele ngemfanelo ukuze baqhube kuhle kumncintiswano we-CAF Champions League ngomnyaka ozayo.
Kumele sifuse umuntu wonke ongumkhoshi ukuthi kona at least ukwazi ukuthi udlale kwindebe e-Africa ngendlela esiyenza khona lama-players esinawo abenje singaheda 1 or 2 kodwa ngokubona kwami izinto zonke sizazama lapho esikwanisa khona ukuthi kuzamele sifuse.
Ukuphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika kutsho ukuba iqembu le-FC Platinum lizabe lixotshanisa impala ezimbili ngomnyaka ozayo okuyinto ephazamise iqembu le-Cape United ukuba iviyele isicoco se-PFL. Kodwa umgadli uGift Mbwedi uthi balakho bona abe-FC Platinum ukuphumelela futhi.
Kukhona futhi umnikeli sikuthathe more ukudlula kona esikhe futhi kumele sibambane futhi sithathe futhi enye into because mina ngigcine khonapha kuphelele khona because ngiyedlala ibhora siyaphambili ngibabonisele yama-championship.
Iqembu le-FC Platinum like laphatheka umkhankaso wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ngomnyaka ka-2015 lapho ebelimele ilizwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup kodwa likhange laphelelwa ngumphako ngemva kokungcotshwa elikwenziwe ngele Young Africans elase-Tanzania kuzinga lakuqala elo mncintiswano. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Upapa uFrancis weSonto yeRoma ufike namhla eMyanmar kumizamo yokuthi umhlaba ubekwazi ngokwehlela abohlobo lwesiRohingya abahlukuluzwa nguhulumende. AbePakistan abakholo lwesiMuslim badibane lamabutho ngelanga lesibili lamhlanje phandle kwedolobho le-Islamabad batshisa izimota andivana bayicatsha enkambeni abayakhayo kumaviki amabili adluleyo. Izizalwane zeZimbabwe zizabambana lomhlaba jikelele zihlonipha umkhankaso wokukhuthaza ukumiswa kwedlakela bobulili ikakhulu oluqondiswe kwabesifazane o-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oluqale izolo njalo kuzathatha amaviki amabili. U-Anastasia Ndlovu siphalo ludaba ngokugcileyo ekobulawayo.
Uhlelo lolu lonyaka luqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi From Peace in the Home to Peace in the World, Promoting Safe Spaces for Women and Girls. Iningi lenhlanganiso beselimise inhlelo zokuthakazelela leli langa kulandela umbuso webutho oqhubekela phambili ezweni oqale ngolwesithathu kuviki edluleyo. Insuku zokuhlonipha ubulili lokuvikela udlakela ezindlini ziqale izolo zikhangelele ukuphela kunyanga ezayo ngolwezi mhla zilitshumi. Iningi labantu lithi ukumamanzonzo kwezombusazwe kanye lokwehla komnotho welizwe sekubangele ubunzima kwabasakhulayo kunye labesifazana osekudale ingxabano emulini ezithile kungakhathalekile ukuthi ngabaswelayo kumbe abatholayo. Umqondisi wenhlelo e-Community Working Group on Health, uNkosikazi Nonjabulo Mahlangu, uthe baqhubekela phambili ngohlelo lokuhlomisa abasakhulayo ngezempilo njalo bakwenza malanga onke omnyaka kugoqelwe enhlelweni zabo abazenzayo.
Emhlabeni wonke jikelela selizweni lapha sisebenza ndawonye njengenhlanganiso ezitshiyeneyo njengezigaba njengabantu ukuze sivikele udlakela empilweni kamntwana oyinkazana empilweni kamama ukwenzela ukuthi bekhule kuhle bethokoze bengabi lezinto ezibaphambanisayo. Njengenhlanganiso sibona leli kulithuba lokuthi sikhumbuze ngemalungelo kwezempilakahle lemlando okumele siyenze ukuze sihlale singabajabulileyo singabathokozileyo kwenzela ukuthi sibe lempilakahle.
Olwela amalungelo oluntu eqhuba isisekelo sombuso phambili umqondisi wenhlanganiso ye-This Constitution Alliance uNkosikazi Abigail Mupambi uthe kasoke abuyela emuva ngokuqinisa amalungelo oluntu ekhangele ikakhulu owesifazana lamankazana asakhulayo ethi yibo ababhekane lobunzima obukhulu ngalesi isikhathi lapho izinto zimima nzonzo ezweni.
16 days of activism against gender-based violence. Mkangaso esihlala silawo enyakeni. But lonyaka njengesizwe siba lawo nje. Ngesikhathi nje lathi sisiba lo khokhelo omutsha elizweni andesikhangelela ukuthi i-activism leyi ingabiyise. Kube le esingathi khona i-implementation lokho esiyabe sikuchela ikakhulu nje emakhotsi ethu. Ukuthi indaba lezi esiyabe sisithe zahanjiswa ngikhona ngale sethenze ngokushesha ngoba abantu basuka bekhalaze kakhulu ngokusikhathi esithathayo ukuthi indaba zabo zilungiswe.
Osakhulayo unkosazana Nozipho Moyo ukhale kakhulu ngenhlupho ababhekane lazo njengabasakhulayo ezweni ethi ngempela impilo iyabanzimela kodwa kabasoke babuyela emuva ngokuqhubeka bekhumbuza uhulumende ngomlando wakhe wokuhlonipha amalungelo oluntu. Ukuhlukuluzwa kwabesifazana labasakhulayo kuqhubekela phambili eZimbabwe, iningi labo bebulawa, bedlwengulwa, bengatholi ezempilakahle lokudla, noma nje uhulumende ehlala ethi uyalungisa izinto, kodwa impumela yakhona ayicaci. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abaculi beZimbabwe bebethe gwaqa lamhlanje eBeria Park eJohannesburg beculela izizalwane zeZimbabwe egigini ababelibize ngokuthi ngelokuthakazelela ukuwa kombuso kantando kayiphikiswa eZimbabwe. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Ngokunjokozo nenjabulo eBeria Park eJohannesburg lamhlanje, abaculi beZimbabwe abacula imidumo etshiyeneyo bekokotha uluthuli. Kulomcimbi abaculi bathi bebethakazelela ukuphela kombuso kamongameli Mugabe besithi ubebusa njengontando kayiphikiswa okweminyaka engamatshumi amathathu nesikhombisa. Abaculi laba batshela iStudio 7 ukuthi ukwehluleka kwamongameli Mugabe ukubusa kuhle lokuthuthukisa umnotho kubenze babalekela kwele South Africa lapho abathole khona amagaba avuzayo. Oqoqeleli gigi umcasiseli Gwazagwaza ndawonye Lorita Hove bathi iminyaka yonke edluleyo abaculi abaningi bagcine bephuma eZimbabwe ngenxa yokuthi fatalala kwamabhizimusi abo ezomculo kubangelwa isimo sezomnotho. Ngakwelincele bathi phansi kombuso kamongameli Mugabe abaculi abethula izingoma ezisola izenzo ezimbi zikahulumende, ingoma zabo bezingasadlalwa emsakazweni. Urithake uthi balethemba lokuthi uhulumende kamnumzana Mnangagwa uzapha ithuba kubaculi lokucula bekhululekile njengabaculi kanye lokubapha ithuba lokubuyela ekhaya bayithokozisa uZulu eZimbabwe. Kodwa uthi akufanelanga abantu bajabule bengabuzi imibuzo eqakathekileyo.
Abaningi siyakwazi ukuthi bayajabula bathi siyajabula iZimbabwe isizobuyela umnotho sizobuyela ukuthi ibe yiZimbabwe enhle umnotho uzoba right. But thina sinokuthi kufanele sibheke ama-reflections ethu on what happened umzimu athini.
Umculo House umaestro phambili Moyo yena uthi uhlupho olukhulu ababhekane lalo kwele South Africa njengabaculi yikuthi ingoma zabo azitshaywa emsakazweni yakulele njengoba imidumo yabo yehlukile kulokho okuthandwa ngabalandeli bomculo wakwele South Africa. Laye-ke uthi njengoba uMugabe sesukile uselethemba lokubuyela ekhaya.
Ngizokuzojabulela okungisusileyo eZimbabwe ngazalana. So that's why ngibuyile lana ngabe ngicula mina myself vele into engiyenzayo ngenza into ezokucula.
Leyi into egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi laye obekuleli gigi ezothokoza ndawonye labaculi.
Sijabulela ukuhamba kwakhe kodwa ngokunjalo futhi singabantu abakhathazeke kakhulu ngokuthi uMugabe esikhundleni sakhe kungene uMnangagwa ongomunye wabantu abakade bephatheka kakhulu kugugurawundi ekuhlukumezeni kwama-human rights abantu baseZimbabwe.
Loba nje iningi belisithi laye umnumzana Mnangagwa alimthembi, lokhu akuzange kuvimbe intokozo abebelayo begida kuluthuli. Nestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Silugqiba ke lapha uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukusuka esihlalweni kamongameli Mugabe sekusenza abantu babe madolonzima kudaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama ngoChris Gande.
sishoneke lobusuku lilale kahle sidibane ngo 6 ekuseni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.